abantu bayafa konapha eHarare uyabona abantu gabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende ukuthi kona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini i-social distance ivele kayikho konapha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele abanye abantu ngabakathathu umkhuhlwane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufe abantu ababili ngangawo umkhuhlwane wona lo uyabona abantu bebuya emfeni kwaphana bebingelelana besezani bayabezifupha ukufaka ama-mask wona lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka ama-mask bayalahlela katshana so into ezisubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlwane lo babona ngathi kumbe yikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje konapha sikhuluma senze nje kuparlamenti kuba nje abantu abaningi kakhulu eparlamenti uminista uzowafa so ayisonto yokudlala ngayo abantu ngabalalele ukuthi kona nxa kuthathwa amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke njengamalunga edale lephalamende kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokhu kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane
Yona lindaba yezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini konapho kathesi sokusitila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la manyathelo ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuparlamenti sathi hey kuma kwethina njenge-members of parliament kuma constituency yethu ngabe sikumathimu nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi kona abantu laba abasikhokhelayo angazi ukuthi iingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa khona hayi sizalitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlwane lokho obulala abantu so siyaziyenzela khonokho esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangasinceda kumbe ama-sanitizer lathi sibaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela akulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalane sesiyafa siphele nya